ukuphawulwa kwebhange labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuthiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uzulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Butera utshele Studio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uzulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi kube le bhenki elinjalo engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na iprogram enjengaleyo iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo. Ngoba udubo esinalo ukuthi ama-programs lawa siyawafisa kodwa imali yangikhona iyabe ingekho yokuthi inhlelo zangikhona ziqhubekele phambili. Ngilethemba elokuthi ibhenki langikhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangikhona luzaba nemali enileyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Rita Ndlovu uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazani ukuthi isikhathi sonke nxa kukhampeyinwa kulezinto eziphumayo singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani and kasikwazi kumbe bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyatshe noma kuyaziwa ube ngabantu bengothathekile bazavota ngoba sokuthiwa kule bhanga labomama simile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangathi elelishini uyayisidlulile yikho esifuna ukukubona kathe singaza ke ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama baba bathole usizo lapho siyakubongela kodwa esingakwaziyo siyikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa le ngxaki ekusungulweni kwebhange leli ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi yingqondo eyaqala kudala ubaba uGabe usesekhona ngabo 2014 2015 sabona i-board langikhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingela funding eneleyo uyabe kuthatha isikhathi ukuthi zivuke singazi futhi ukuthi alisilo qhinga la elezanops eleukhampeyina ngalo ngoba seseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini elezanops elokuthi bakhampeyine ngalo kodwa sinethemba elokuthi even after ama-elections ibhenki liyabe lisebenza.
Ibhange leli likhangelelwe ukuphathisa besifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.